Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhla ka 30 kuNcwabakazi 2023 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
We have to talk about the recommendations.
Abalwela amalungelo oluntu besithi kumele kubunjwe umthetho okwenqabela ukuthunjwa kwabantu eZimbabwe.
Yikho kungayishiwa Zimbabwe Day, but i-International Day. Abantu bayatshontshwa ichashi. Silabantu abatshontshwayo ngezikhathi kulika ilizwe leli abanjengabo-Ifan Duwe owayekuzipra. Silabo-Edson Sithole abatshontshwayo.
Ibandla le-CCC lithi selisungula umkhankaso wokugqugquzela ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha eZimbabwe ngoba oloviki edluleyo lwaba lokuqelibezela. Ibhili ibutho leGabon Central Africa lithi selihluthunele umongameli Ali Bongo walelo lizwe umbuso ngoba lisithi ukhetho lusanda ukuqhutshwa lapho anqobe khona belungakhululekanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Inhlanganiso yamagqwetha lwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi kumele kubunjwe umthetho wekwenqabela ukuthunjwa kwabantu kwele Zimbabwe. Ithi ukuzwisa ubuhlungu ukuba kusanda kuthunjwa ilunga lebandla eliphikisayo elitshaywe kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuthi basebenza lohulumente ngesikhathi kunanzwa usuku lokuvikela lokhu olo-International Day of the Victims of the Enforced Disappearances. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Inhlanganiso le ithi ukuthunjwa kwamnumzana Nelson Mugwena owebandla le-Citizens Coalition for Change otholakale elimele egangeni eMashonaland West ngesikhathi eleZimbabwe liqhuba ukhetho olukhulu kuveza ukuba eleZimbabwe kalinamithetho ehambelana lokunqabela ukuthunjwa kwabantu. Ithi abanye abathunjwa ngendlela efanayo bagoqela u-Itai Dzamara, uPatrick Nabanyana, uPaul Zuze labanye. Iphinde njalo yathi kule mibiko eyavezwa inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele e-United Nations ethi kunabantu abafika phose amashumi amahlanu 49 abathunjwa batshaywa kakubi kwele Zimbabwe ngomnyaka ka-2020. Kodwa isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi ngamanga ukuthi kusanda kuthunjwa ilunga le-CCC.
Mina, I am not aware. I need amabizo so that I can check. But I also want to start listening to ababuthi kumele bakaphele because ibila abantu esibabonayo bekhuluma amanga. So ngicela linike amabizo so that ngikhulumele amapholisa kuma-stations ukuthi indaba lezi zikhona yini kumbe hatshi.
Kusenjalo abenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association bamanyane labenhlanganiso eyibhethu likaZulu emkhosini wokunanza usuku lokuthunjwa lokunyamalaliswa kwabantu ele International Day of the Victims of Enforced Disappearances. Lolu luhlupho abathi lokhe luqhubekela phambili eZimbabwe. USenator Tholakele Khumalo uthi kuyamangalisa ukuthi abantu bayanyamalala loba ilizwe lathola uzibuse. Uthi umnewabo uNdebele wanyamalala ilizwe selithole uzibuse.
asakhulumanga laba abazobo angikhulumanga ngaba bezoba thatha ePND ngoba babe buyabaze bathaka bathi abazali bathi bafuna bebabulela indlini ningafikanga abazali nje but bebuyile ePND ukuza bathatha
isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Sidumo Bebe ubehlengezela inyembezi emkhosini lo esithi unezihlobo ezathunjwayo
mina umalume abangu-2 uRoger Ngofu noMoses Mbeki disappeared bathathwa ebusuku bathathwa abantu ababegqoke uniform yesikolo
umkhokheli wenhlanganiso yabafundi eZimbabwe National Students Union uBeno Ncube uthi inengi lilamanxeba okunyamalalelwa izihlobo zabo
as a community from Matebele we are the post traumatic disorder sonke as a whole and there hasn't been anything that has been done to fix that
umabhalane weibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi uhulumende nguye owenza konke lokhu
yikho kungashiwa Zimbabwe Day but international day
abantu bayatshontshwa iqhathi nabantu abatshontshwayo ngezikhathi kulelwa ilizwe leli abanjengabo Ifan Dube owayekuzipha nabotesonsithole abatshontshwayo ngohulumende wamabhuzu labantu abaningi abatshontshiweyo ngohulumende wabantu abamnyama
okubandla lezanu p f olilunga le-central committee umnumzana Joseph Chuma uthi abakusekeli ukuthunjwa kwabantu
no yinto vele engenamuntu ongayikhwabithi yona lezi ngoba ihlukumeza ilungelo lomuntu so ibandla lethu alivumeli kona ukuthi abantu kumele bethumbana besezinto ezinjalo labanye futhi abachona besenza okudlala nokuta izigeji lokhu besenza izinto ezinjalo so ezothi kona kugconwe nje abanye abantu kodwa ukuthunjwa lokuthumbana lokhu yinto vele engakhwabithekiyo njalo engafunakaliyo emphakathini
ibhethi likaZulu liphakathi kokuloba amagama abantu abanyamalala kwele Zimbabwe ngesikhathi kusabusa abamhlophe lamanje ilizwe selilozibuse ngimele istudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Ibandla le-CCC lithi selisungula umkhankaso wokugqugquzela ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha eZimbabwe ngoba olwenziwe ngeviki edluleyo laba lokuqilibezela okwadala ukuba kunqobe ibandla le-ZANU-PF. Isikhulumeli se-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi umkhankaso lo uzaqhutshwa phakathi kwamaviki amane alandelayo njalo uthi uZulu kumele aphatheke ngokugcweleyo. I-CCC ithi ukhetho olutsha lolu kumele lulawulo inhlanganiso yeSADC le-African Union. Amaqula inhlanganiso zombili ayisezimbabwe ngesikhathi salolu khetho athi aluqhutshwanga ngemfanelo. Sixoxele lengcwethi ehlaziya ezombusazwe izimele umnumzana Rejoice Ngwenya yena othi i-CCC kumele iqale ngokukhweza izikhalazo zayo emthethwandaba ingakathathi amanye amanyathelo.
Isekelo sombuso siyachasisa ukuthi nxa unenkinga ngodaba lokhetho kuyavunyelwa ukuthi ufukule indaba yakho edaleni le-Electoral Court. Ngathi kwehlule sizaqondana-ke nedale eliphezulu i-Constitutional Court. So into yokuqala, so nxa bengaqali ukukhuluma ukuthi bathatha amanyathelo epolitika. Mina ngokubona kwami aqale nginyathule elomthetho ngoba umthetho yovikela umthetho wokutshengisa inombolo zakho umkuleta amaphepha akhona labafakazi okutshengisayo ukuthi waqilwa nxa sebezekhona sebeyangena-ke kumumo wombuso welizwe
isikhuluma labanye abe-TCC bathi bayadonda ukuya emthethwandaba ngoba bathi imthethwandaba yisekela izanu kanti sebeke banqotshwa njalo lapho beze bephikise ukhetho ngo-2018
siyazi ukuthi khala xana i-nomination copy yayise yona abaisayo amakhandidati yakubulawa ngabaphume ekuninsibaneni uprofessor Washington Ncube labanye amagcwetha sahamba ekutali ayikhothi yathi hayi kabalisele nxa kathesi sebengathi badonda yikho okufuna yiakho nokuthi bahle babe engqondweni bazitshele ukuthi amadali la acompromise ufoti mina ngithi mina kukhona esisekeleziswe mbuso ukuthi amadali adlulele wodwa kabahambe emadaleni ye kwehlula ngomnyaka lowana kodwa ilanga lingalinye lilelanga lalo ilanga liyaphuka litshona bengalandeli lokho okukhulunywa nje akuokwethuseka nje ngabangeni ngoba izanupiti ifuna vele ningayo ebadaleni ngoba ukukhuluma ngokomulo umelele ukuthi sadek izakuncedisa hhayi kabasize abancedile iqiniso banqotshwa lastime kodwa laba abalitshumi lambili ama-members of parliament bakhona kakhe yikho ngabangeni edaleni bayindlalele edaleni indaba yakhona.
Sibone izolo i-TCCC isithi ifuna kwenziwe ukhetho olutsha olukhokhelwa yi-SADC le-African Union. Okuzinhlanganiso ezilamaqula ahlole ukhetho aphumele isinqumo sokuthi hayi ukhetho belungakhululekanga kaloqhutshwanga ngendlela efaneleyo. I-SADC le-AU singabona zithatha manyathelo bani kumbe manyathelo bani okumele ziwathathe
into khona phela ukuthi nxa kuthiwa khona akube lokhetho olunye olutsha sokuzandela ukuthi ama-conditions wonke lana akhulunywayo kuma-recommendation alungisiswe lokho kuyathatha isikhathi into yokuqala. Yesibili angikhona ukuthi i-SADC le-EU balamandla okuthi bathi khona akwenze olunye ukhetho ye ingaba khona i-diplomat bengakhuluma ngakho ungazi i-SADC iyaakwani futhi iphi ku-ZANU-PF yaqoda izimbabwe ku-SADC xa zingenze ngama-election olunye ukhetho kumbe akusuze si-recognize ukuthi ngu-president ungawenzanga olunye ukhetho akutshela fana basinceda ngo-2009 2008 i-GMO.
Lo mnumzana Rejoice Ngwenyayo ingcwethi ehlaziya ezombusazwe ezimele njalo engumkhokheli wenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7. Ibutho leGabon Central Africa lithi selihluthunele uMongameli Ali Bongo walelo lizwe umbuso ngoba lisithi ukhetho olusanda ukuqhutshwa lapho anqobe khona belungakhululekanga njalo uhulumende wakhe kahloniphi ilungelo loluntu. Ibutho leli lethule umbiko lo kumabonakude walelo lizwe lisithi selivalele uMongameli Bongo endlini. Ubesebuse okweminyaka elitshumi lane njalo wathatha umbuso kuyise u-Omar Bongo owayesekhokhele eleGabon okweminyaka engamatshumi amane lambili. Kubikwa kuzwakale ukukhala kwemibhobho esigodlweni salelo lizwe ese-Breville njalo abantu babikwa begcwale ezitaladini bethabele ukususwa kukamongameli Bongo embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe ezimeleyo umnumzana Bernard Ndlovu.
Okungayisikho into enhle yabifunwa ngabantu, abantu bafuna ukuthi kube lokukhululeka ukuthi bakhethe into abayifunayo. Esikhathini esiningi sometimes kuyenzeka ukuthi abantu bakhethe umuntu ongayisiyo but yisifundo sabo njalo lilungelo labo. Kodwa-ke kufuze sikuzwisise futhi ukuthi kulalolu hlangothi lokuthi kubusa e-Afrika kungani kuyala. Asikabi lali lizwe phela okuthiwa nantiyana selibambile linto abantu bayaphumelela abantu balokujabula kulokuhlonitshwa kwelungelo lomuntu. Ububi lo bese kubona lobo bamasotsha songani sokusibuyisela futhi emuva sesingani sesibuyela empini. Impi yakhona isisenziwa kudliwa labakhokheli bakithi.
Singathini ngokwenzakala eGabon nxa sikuqathanisa lesimo esiseZimbabwe okwamanje kulokuphikisana ngempumela yokhetho langesikhathi esedluleyo kukhitshwa uMongameli Mugabe embusweni?
Into engayizixoxwa le kuthiwa isilwane singadlula umuntu sesivele sajwayela igazi lomuntu sesiyahlala sihlupha abantu sifuna ukubadla. Khonokuyani okwenziwa eZimbabwe akuzange kube kuhle noma nje kwaphiwe elinye igama kodwa kwabaye kungenela kwebutho ngoba amakhulu wonke vele ayenzakala njalo ukuthi kuyathathwa iradio ithathwe yilabo abayenza ikhunje ngoba nje eGabon bekwenzile. Ikakhulu labo abafuna ukuthi kube le mbuquko sebeyahlala bekhangelela ukuthi sesingakwenza futhi yini kuyenza ukuthi abantu abathi befisa ukuthi balethe imali zabo bazovula amabhizimusi kwele Africa sebehlala besesaba ngoba besithi akuna kuhlaliseka. So yikubuyisela iAfrika emuva. Ngisise khona phe ukuqathaniseni le ndaba yeZimbabwe. Abaningi bathi okwamanje vele sibuswa libutho. Sebeze bathi ngesilungu singaphansi kwe-military junta lihlangane lomongameli u-Idini Nangagwa. Okwenzakala ngesikhathi sikaMuyi uMgabe ikuthi mboni ngani wasuka wakhohlwa yena uMuyi uMgabe ukuthi amandla eZimbabwe asemabuthweni uMgabe nawo kwakhe ukuze athathe amandla wathathe indaba ningisithole. Kwakumele ukuthi amabutho atshelwe khona ukuthi kuyavumakala khonoko. Ukuthi kwenzakale kuncane ngoba ngithi udeputy umsekeli kamongameli nguye obekhokhele ibutho. So ngaphandle kuyikuthi sebexabene bona bobabili likwenze futhi ithi hayi wena la usuyenza into eyenziwa uMgabe into efana naleyo sesikukhupha-ke emandleni sesifaka lo.
Kungani ukuhluthunwa kombuso kuvame kumazwe asenzekeni e-Afrika kule ningizimu yawo?
Sokuye kwaba lokukhuluma ukuthi i-SADC for example sokuyiklabhu yabantu abavikelanayo. So ngibone ngani umuntu ugcine sesaba ukuthi kanti lapha ngaqala isikhulu izosupportwa njani. EZimbabwe umbono wami ukuthi bayithengisa kuhle kwabanye. Plus ilizwe leZimbabwe laselihluphile kakhulu. Bakhona bayithengise ukuthi hayi indaba leyo isihlupha njalo thina siyenzanga ikhula. UMgabe uzirizayinele yedwa bevikelana ngoba lo munye kwazi ukuthi ngingasukelwa omunye la mthatha mhlawumbe kwebe sebesukela mina. Of course ungabheka eSouth Africa mboni ngani kusese lokuvuleka kancane ukuthi abantu bakhulume into abayifunayo. Kodwa-ke ngenxa yokuthi kunalokho kuthiwa yi-white monopoly capital ebusa ngemali bagcina futhi labo sebethengiwe abantu bathunwa.
Lo mnumzana Bernard Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe ezimeleyo obexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Imizamo yokuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe ikakhulu angentshonalanga afana leMelika leBhilithani ikhanya isesengozini yokutshabalala kulandela ukhetho oluqhutshwe ngeviki edluleyo olusolwa ngitsho labomanyano weSADC kanye lowe-African Union. Uhulumende weMelika yena wethule umbiko izolo esithi usekhulumisana lamazwe akhelane leZimbabwe ngalolu daba lokuthi kuyiwa phambili njani. IMelika ilezi jeziso eyazethesa amalunga eZANU-PF phezu kokwephulwa kwamalungelo kaZulu. Sixoxele ingcwethi ecubungula ezombusazwe efundisa ekolishini leWits kwele-South Africa uDr Jethro Mpofu yena uthi sokungenzeka ukuthi amanye amazwe ase-Afrika lawo aqume ubudlelwano bawo leZimbabwe.
Sesingaqala-ke lapha ngalo lo leli bandla elibusayo eliyilo elikhokhele iZimbabwe kufika ekhethweni njalo eliyilo elithi lona linqobile okhethweni. Lona leli bandla-ke lo mkhokheli walo u-Emmerson Mnangagwa alisoze ngabona liphinde likuthole ukuthembakala emhlabeni. Lokho esingathi i-credibility le-legitimacy. Ngoba ngokokuqala ukuthi o-SADC labo-AU ikakhulu bathi ukhetho waluhambanga kuhle, ukhetho belulobumenemene lobungundengundo. Ngakho balahla ithuba eliningi kakhulu ukuthi balungise indaba yabo lomhlaba, indaba yabo le-Afrika. Lona-ke ilizwe leZimbabwe lapho selikhona seliyilizwe leliyana elingamazwe lawana ahlumezekile emphakathini emhlabeni. Okungamazwe okumele umhlaba uhlangane uwafise ukuthi aphume lapha angene khona.
Ngezinye indlela sithi iZimbabwe izaqhubeka ingadlelani kuhle lamanye amazwe, azaqhubeka eyifuqela katshana nje ikakhulu amazwe angentshonalanga.
Ngempela sesizabona lamanye awase-Afrika lawo egeza izandla esimeceleni ngenxa yokuthi abakwenzileyo kuyenyanyeka futhi-ke kungenamuntu othemba ukuthi bangakwenza ngalesi sikhathi. Bazokuba liqaqa sibile emhlabeni elingavunwa ngumuntu, omunye umuntu ongafuna ukuthi abonakale lalo ngoba liliqaqa.
Kodwa yiwaphi lawo mazwe ase-Afrika Dokotela Mpofu obona efuqela iZimbabwe katshana ngoba sibona amanye afana labo South Africa ubaba Ramaphosa osethumele amazwi senzela uMongameli Mnangagwa amhlophe sibona eNamibia oTanzania iwapi owabona efuqela eZimbabwe kachana amazwi aseAfrica
lawona lawo asebhala incwadi emkhuquzela emjabulela ubuhlobo abusoze bufane bengabe besenzo okwabo kwediplomacy nje lokudlelwana kodwa ubuhlobo economically and political abusoze buphinde bufane ngoba alikho ilizwe lomhlaba elingasebenza lelizwe elenza njengalokho esikubone kusenzakala ukuphikisa intando yabantu egcekeni emini ilanga libalele akuvumakalanga.
OMelika, oBhilithane labo European Union siyabona bebezama labo ngazo zonke indlela ukuthi bavuselele ubudlelwano leZimbabwe bese belethe lezinye inhlelo obesokudala bazicina kodwa njengoba sokunje singabona bezichitha lezo nhlelo yini kumbe sizabona beqhubeka ngazo kodwa bengadlelani ngokugcweleyo leZimbabwe.
Eziningi zakhona ziyachitheka. Lezi ezingachithekanga azisoze zihambe ngendlela kade zingahamba ngayo ngoba wonke umuntu sesebenza laleli lizwe lalo hulumende ngokuthikaza langamahloni. Asoze kufane kabo.
Lo ngu-Dr. Jethro Mpofu, ingcweti kwezombusazwe efundisa njalo ezombusazwe eQuality and Levies kwele South Africa obexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa ngomcimbi wokuthakazelela imisebenzi yenkosi uMzilikazi kaMachobana sixoxa lomnumzana Phithizela Ngcobo omunye wabaqoqa umcimbi lo khonapha kweleMelika.
Umhlangano sizaba lawo lonyaka lapho eMelika ngokuthakazelela inkosi yamaNdebele inkosi uMzilikazi. Abembali bathi inkosi uMzilikazi akhothama ngayena le inyanga ekaSeptember uMpandula. So ngakho ke lathi sihlanganela abanengi abantu beMandebeleni abasendaweni ezitshiyetshiyeneyo ukuthi sikhumbule inkosi yona eyasungula isizwe sikaMthwakazi. Lonyaka sabe sisendaweni okuthiwa yiOklahoma lapha eMelika. Lapho sizabe sihlanganele khona sijabula labanye kumnyaka ophelelo 2022 besise Maryland duze lesigodlo seMelika iWashington DC. So yonke iminyaka nalesi siyahlanganela sikubiza nje sithi ngesilungu King Mzilika Celebration ukuze nje sibe labaningi abangazwisisa ukuthi kuyini okwenzakalayo. Kanti ngesiNdebele sithi sijabulela inkosi yethu uMzilikazi umsunguli wesizwe. Lokhu sikhangelela ukwenza iminyaka yonke ngayena le inyanga kaMpandula njalo siyabona ukuthi asithi sodwa lapha eMelika esikwenzayo bakhona futhi abanye abakwenzayo endaweni ezitshiyeneyo le mazweni atshiyeneyo.
Kuqakatheke kanganani baba Ngcobo ukuthi lenze umhlangano nje?
Kuqakathekile kakhulu ukuthi sikhumbule inkosi umsunguli wesizwe samaNdebele. Uma betho abemba ezembali bathi isizwe esingelampande asenelisi ukuma. Impande yokamthwakazi impande yamaNdebele isungulwe inkosi uMzilikazi. Siyabona njalo ukuthi sesihlala emazweni akhathakhathana sikude lekhaya. Abantwana bethu esibazalayo lesibakhulisayo lapha kweleMelika abazi lapha baphuma khona. Ngokuthakazelela inkosi yethu le siyafundisa abantwana amasiko, sifundisa abantwana impilo yesiNdebeleni ukuthi ibinjani. Uyathola nje kudlalwa amalibo kulijwana, thole njalo kwethiwa inganekwana, into esingasazenzi malanga wonke lapha esesihlala khona. Kodwa sifunda abantu bethu bekhule besazi ukuthi hayi izolo abazali bethu labo khokho labo khulu bethu bebethi bengantambama uma sebeqedile ukwenza imisebenzi ade beyenza basala yekudlale imidlalo kulijwane, kudliwana ingqondo, kukhaliphisa umuntu. Yikho ke kuqakatheke ukuthi sigcine lelo siko lalapha emazweni esesikiwe.
Yindaba abantu befisa ukuthi bathakazelele imisebenzi kaMzilikazi inkosi yamaNdebele
ngoba kuningi esikufundayo kunkosi le. uMzilikazi watshengisa isibindi njalo wayeliqhawe. Uthe lobe sesukile kwaZulu esesiya lapho acine sekhona namhlanje kweleZimbabwe wabambanisa izizwe ezichiyeneyo waphuma lesizwe sikamthwakazi amandebele wona ngokwawo kasumhlobo owodwa simhlobo echiyeneyo yasangahlanganiswayo yaxutshaxutshaniswa ile inkosi umzilikazi yasiphuma ke isi kwasekuphuma ke isizwe samandebele babeke besabele kudala bathi kudala kwakunganje kwakubusa umambo lomzilikazi umzilikazi yena wayelinguni kodwa elinguni enjalo wavumela eminye futhi njalo imhlobo engasimanguni ukuthi ihlanganele ibumbe isizwe samandebele yebo siyazi iqiniso ukuthi kwesinye isikhathi lokhu kwakusenzakala ngamandla abantu babethunjwa behlanganiswe befuna bengafuni kodwa esikubonayo ukuthi inkosi leyo mzilikazi yayifuna ukwakha ikhulise isizwe ngezembali bake bethi abanye abantu babethi bengathumba abanye babebatshabe chachambise bebulala abantu bebulale konke kodwa umzilikazi kakwenzanga lokho wavumela ukuthi abantu bonke bengene bebe ngaphansi kwesiko lesindebele bebe ngaphansi kophiko lwesindebele yikho namhlanje kulabantu abatshiyeneyo abadabuka endaweni ezitshiyeneyo bonke abazibiza bethi ngamandebele ngenxa yokwenza kuhle kwenkosi umzilikazi yikho kuqakathekile ukuthi sijabulele inkosi yethu siyithokozelele ngokwakha isizwe sidlondlomale
yes ungaphozela ukugcina babancoba
ngifuna ukunxusa wonke owenelisayo ukubuya e-Ardmore e-Oklahoma ukuthi aze sihlangane sibe baningi sifane lechebechebe sibuye sonke sizojabulela inkosi yethu siyanxusa bonke abantu abenelisayo ukubuya abalemvunulo yesintu bavunule kuphele abazi ukupheka ukudla kwesintu kuphekwe kube mnandi abakwazi ukugida amagabazi abuye njalo agabaze imbongi zibuye zibonge kuthi wonke umuntu atshengisele ubugabazi bakhe siyalinxusa ke e-Oklahoma ukuthi lize ngompandula langa lokuqala kusiya lokwelesivili impela viki yonke siyabe sikhona isizwe sikamthwakazi lapha kwelemelika labanye abavela ngaphandle babekhona singaqhize eqhakala sincokola sitshengisa ubuqhawe lobuzwe bethu
Lo umnumzana Phithizela Ngcobo omunye wabaqoqa umcimbi wokunaza imisebenzi yenkosi umzilikazi ubexoxa Studio 7 ese Upper Marlboro eMaryland khonapha eMelika Elo Cape Stube we Studio 7
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso Nesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ezaya ekhaya ukuyavota ngobuningi sihlaziya ukuthi ibandla eliphikisa LCCC liyakhonona ukuthi ukhetho kumele lwenziwe kutsha ngoba lweviki edluleyo lube lokuqelibezela singakahlukani yesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela inhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi kumele kubunjwe umthetho okwenqabela ukuthunjwa kwabantu kweZimbabwe ibandla leCCC lithi selisungula umkhankaso wokugqugquzela ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha Olivalelisayo yimi usithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC City liyalandela uhlelo leLive Talk
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.